Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Elingali vuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu umhlazi ku 19 ncwabakazi 2022 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso ye ZCTU ithi iyemukela ukuvulwa kwenkampani ye Cold Storage Commission Bausted Beef Zimbabwe okwenziwe izolo, kodwa ikhuthaza ukuthi kuqatshwe abantu besigaba.
Njengeza kambini njalo njenge Zimbabwe Congress of Trade Unions ukuthi nxa kuqhatshwa sikhangele ukuthi abaqhatshi bakhangele eduze, baqhatshe abantu abasuka kulowo mganga.
Ibandla le-CCC lithi lizaqhuba imihlangano yokukhankasela ukhetho lwamakhansila ezigabeni ezintathu ebulilima ngempelasonto.
Sikhuthaza abantu kakhulu ke ku-ward 1 ebulilima ukubana ke bephume ngobuningi babo ngenxa yokubana ama-by-election ke asonzisa kuphela.
Ibandla le-MRP lithi lizatshengisela idolobheni le-Victoria Falls ngomvulo phezu kodaba lokuthi unobhala wekhansili yedolobho leli umnumzana Ronnie Dube usezathengelwa imota ebiza US$84,000.
Isikhathi sokuthi amanambia aseVictoria Falls betake over sesikhwanile, selitshontshe sokukhwanile. Siyavimba ihofisi yekhansili yeVictoria Falls ngeMonday.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Inhlanganiso elwela amalungelo ezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions ithi iyemukela ukuvulwa kwenkampani ye Cold Storage Commission Bausted Beef Zimbabwe okwenziwe izolo, kodwa ikhuthaza ukuthi kuqatshwe abantu beMatabeleland ezikhundleni eziningi kunanzwe lamalungelo ezisebenzi. Umgcinisihlalo walinhlanganiso kugatsha olwentshonalanga yelizwe umnumzana Ambrose Sibindi uthi amalungelo la agoqela iholo elifaneleyo, ukuqatshwa ngokupheleleyo hathi amakontraki angapheliyo, kanye lokuthola iholo elifaneleyo. Asizweni umnumzana Sibindi exoxa ngalolu daba losithandekile mhlanga weStudio 7.
Ngale muphi ngakavala yeyikampani, yeyikampani enkulu iqhathe isebenze eziningi kakhulu. So ukuvula wayo kuloncedo oluthile ebantwini la kuma business. Siyanazela labantu bakulumgango eMatabeleland. So kuzaba le ndlela ezidlula zokuthi abafuyi benelise ukuthi bathengise inkomo zabo khona phana eCSC, ngoba besinazela kwesinye isikhathi abantu bebesela inkonzo abazithengisele ngapi, becine sebethengisela nje abantu. Uthola umuntu lezimalini lapha lenkomo yakho nayo oyikhangela ngamehlo. So kuphonga ukucharge nje izimali. So abantu bebethathela abantu izifuyo zabo kungela mali engapha bayinika abantu. Kodwa ke esikuqathekisayo futhi ukuthi njenge izakhamizi ezithile ezalahlekelwa imisebenzi kumakhampani athiyeneyo kungenisa la yena le-CSC, sikhangele ukuthi labo bantu baqhatshwe. Kodwa esikukhangele kakhulu esikunanzelela esifisa kwenzakale njengezakhamizi njalo njengeZimbabwe Congress of Trade Unions ukuthi nxa kuqhatshwa sikhangele ukuthi abaqhatshi bakhangele eduze, baqhatshe abantu abasuka kulowo mganga owakhona apha koBulawayo, lo mganga onalo angapha eMandebeleni, ngoba lokho kuyancedisa ukuthi le imisebenzi elula engadingi ukuthi umuntu awufundele. Sikhangele ukuthi kuthathwa abantu bala. Le eminye efundelwayo iyabe ifuna omanager, ifuna ama-technicians athile. Leyo iyabanjwa loba ngubani. Kungena kakhulu kuma-adverts abantu baziyo. Silethemba futhi ukuthi laba abayimanejayo baziyanika abantu iholo elilengqondo elizathi lincedisa ukubana abantu baphile lezi muli zabo. Njalo siyananzela kwesikhathi kuba le ngozi yokuthi amakhampani alezi nsuku afuni khatha abantu ngendlela yezwa, khatha abantu labana umuntu obamba kwesikhatha ngathi ama contract workers, khona ukwenza isisebenzi sisebenze nzima kodwa singele sizakuthola ekugcineni kwempilo. Khangela ukuthi ama company engayivulwa ayithatha ama workers bafake babe ku permanent ukwenzela ukuthi bangalahlekelwa, bathole ipension yabo kuthi le iminyaka abayichithe besebenza labo nxa sebefike ngale ekugcineni kweminyaka yabo yokusebenza benelise ukuthi baphathiseke.
Ulawa amanye ama company asevuliwe kobulawayo bahola ngesikhathi esifaneleyo iholo elingaba amaphilisi kuba nti lina njengenhlanganiso ukukhona lapho elingenela khona yini ukuthi lani likhankase nikhuthaze abaqashi ukuthi benze
eqinisweni amakhampani angabe kuyavula nxa ekhona ngamakhampani amalutshana kakhulu lawa abe ngamakhampani amancane ukuthi lokuqhatha kwakhona nje qhatha abantu abalutshana kakhulu njalo uhlubo esibalala kulamakhampani amanye nalawa aqhathwa yikhona isikhuma ukuthi ukhanya ngathi amalungelo esebenza ahlonitshwa uzananzela labantu bona ababaqhatha okugcweleyo abanye uyathola lanxa kusokuthi uyabhadala kula lapha eislip abantu baphongeuholiswa njengathi umuntu oyilusa inkomo emakhaya khona kwasiyo into enhle le mali abayiholayo uthola ukuthi imali ephansi kangako ukuthi ngase sikhuluma ngemali ufanele hole umuntu ophansi lokuthi ayiphe over that timeline isikhuluma ngayo khathesi siyedlule i-200,000 uthola abantu bengosi bazihoyela khona bama-30-40 yilo-ke uhlupho olukhona lolo esilalo kodwa eqinisweni singeke sathi ukuthi amakhampani aseke yatshengisa ukuthi athatha abantu abayanga kodwa-ke lathi njengenhlanganiso yezisebenzi izimbabwe congress of trade unions sibale kuqinisa ukuthi abantu labo kokuqala siyabagqugquzela babe ngamalunga e-union kuleyo sector phezu kwalokho futhi sibagqugquzela ukuthi kube kufonywe esitokas committee workers committee yophela emele abantu
lo ke ngumnumzana Ambrose Sibindi umgcini sihlalo wenhlanganiso elwela amalungelo ezisebenzi e-ZCTU esigabeni sentshonalanga yelizwe njalo ekhokhela inhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ubexoxa ecingweni losithandekile emhlanga weStudio 7 ekhona le koBulawayo. Ibandla le-CCC lithi lizaqhuba imihlangano yokukhankasela ukhetho lwamakhansila ezigabeni ezintathu ebulilima ngempelasonto. Lolu khetho luzaqutshwa mhlazi ku-3 ngenyanga ezayo ku-Ward 1, Ward 16 laku-Ward 14. Ozancintisa emelele libandla ngumnumzana Ephraim Moyo oku-Ward 16 ngunkosikazi Makhadi Moyo kuthi ku-Ward 14 khona kulomnumzana Ephraim Moyo. Kulesikhundla sommeli wedale lePhalamende eGogwe kabuyuni esizancintiswa ngelanga linye kusenziwa ama-by-elections ebulilima. Amanye amabandla agoqela eleZanu PF lawo aphakathi kokukhankasela lolu khetho. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lomsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Gift Ostalos Siziba.
Sikhangilele ukubana ke siye campaigna singela ke ukuhlukunyezwa njalo ukubana abantu ke bazavota ngenxa yokubana abantu bakhangele ukubana kube le nguquko ke ikakhulu ke emaphandleni ke esikhangelela ukubana ke sizawina amanye njengoba ke sawina ukhetho odluleyo manje manje ke eChipinge lasitekaripa sosa besikhamba njalo kuyabonga abantu ke ekaripa siyebonga abantu eChipinge abasivotelayo sikhangelela ukubana singawina ke bulilima lasegokhwe ke siqhubekele phambili ukubana siyebonga abantu ke ngokuma njalo lokukhetha ke ukubana elizweni kube le nguquko.
Nxa nguthole kuhle uthi lizaba le mihlangano yebulilima ngempelasonto iyabe ingabi kahle kahle njalo kuyabe kulobani?
Ebulilima ke sizadiploya ke ama-champions ethu ke aphezulu ke i-organizing izabe ikhona ngale kuzabe kulabakhokhela abafana labo professor Washman Mube ke kuzabe kulabantu bedalela ephalamende ke abaningi azabe bekhona ke bephusha umkhankaso njalo ke egokhwe umongameli uzahamba khona ke ukubana ke ekhankasa njalo ke lokulungiselela ukhetho lethu ngeviki ke ezayo ke so silamalungiselela ukubana ke umkhankaso wethu ke uhambe kuhle.
Bengaba khona mhlawumbe abangakuboniyo ukuqakatheka kokuvota kuma-by-elections lawa ikakhulu awamakhansila ungathi aqakatheke kanganani?
Sikhuthaza abantu kakhulu ke ku-Ward 1 ebulilima ukubana ke bephume ngobuningi babo ngenxa yokubana ama-by-election ke asonzisa kuphela kodwa ke asincedise ukubana siqale ke amalungu okuqala ukuyafoma uhulumende ngenxa yokubana kufanele ukuthi sibe siwine phasi ngenxa ukubana sikwanisa ukulungisa izinto zekhansilini xa singalungisanga kumongameli. Asikwanisa ukulungisa izinto kumongameli phezulu kupresidensi singalungisanga singagcinanga kumakhansili. So kuqakathekile ukubana bevote. Okwesithathu njalo kuqakathekile ukubana ke abantu ke bezwisise ukubana ama-by-election lawa aqakathekile ukutshengisa ukubana inhlanganiso yethu inhlanganiso yabantu iqinile njalo ilokusekelwa kwabantu. So sikhuthaza abantu egogo ekabuyuni, sikhuthaza abantu ke ebulilima ukubana bephume ngobeningi babo, njalo abadala labazali ukubhuti labosisi abangaphandle kwelizwe kubo South Africa labanye abalithi ukubana bephume ngobuningi bevota njalo bevotele ke inguquko ngenxa yokubana amakhandidethi ethu ungabona ngamakhandidethi avela emphakathini yabasinika abantu ngenhlelo yethu esithi i-consensus candidate selection ubana ke sibe labantu abavela ebantwini.
Hello ke ngumnumzana Gift Ostalos Siziva umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC ubexoxa ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Uhlupho lokusilela kwamanzi edolobheni lakoBulawayo luqhubekela phambili njalo umanisipala ukhuthaza izakhamizi ukuthi zilondoloze amanzi ukuze amadamu engomi. Ikhansili yaleli dolobho ithi lokhu kubangelwa ikwehla kwesilinganiso samanzi emadamu anathisa uBulawayo abalisa umzingwane apha lelo hancema umthabezi insiza lenyankuni. Umanisipala uthi kungalesi sizathu abona kufanele ukusungula uhlelo lokwaba amanzi ngokuvala okwensuku ezintathu ngeviki. Umqondisi wohlangothi olubona ngomsebenzi wamanzi koBulawayo uManjinela Sikhumbuzo Ncube uchasisa kabanzi ngohlelo lwabo kungxoxo ayenze loGainer Gumede Saidi oStudio 7.
So somele sidonse ngo-72 hour journalists siyabamba uSembas County zelizayo nabantu sibilinde ukuthi ezelinye ngoba vele ngo-September singacitsha. But bona ngani even nxa singacitsha ngoba abantu apha ingibesa ukuthi okay so singacitsha apha ngenxa lo mzingwane. Sesihluka yini ku-72 singena kuwe-situation. Hayi bona ngani singaqala thi siyongena ngo-72 singasidonsa sihambe layo nxa abantu belokhu belondoloza kuhlamanzi ize siyebamba izinto eNovemba.
Imitshina lempompi zenu-ke zonazi liziphethe kanjani zisebenza kuhle na?
Impompi yinto esebenza ngensimbi. Ama-breakdowns abakhona but ngali singananzelela ukuthi sibe lenhlanhla thina koBulawayo ngoba sathola le nhlelo lethwa yi-African Development Bank iyasilethela imali sibili inkulungwane zemali ukuthi hayi kumele sokuthi sifake amanye ama-pumps amatsha. Esiwo engangisikathe siwathembile ukuthi apompa kuhle amanzi. Sike sabashiwa lenye i-development yake abakhona sayihlelwa yi-best pipe ngoJulayi yakuphambanisa kakhulu nxasikhangele ukuthi amabholonge ejwayele ukuthi sinike abantu amanzi ukuthi benatheko. Kodwa-ke impompi zethu zisebenza kwenezo ezabuyayo esaziphiwayo iprogramu naleyafenzemanti akhona-ke iqiniso sokuthi amanye amaphamsi esiwasebenzisayo awokudala but nxa ngikhangela ngendlela esiwabamba ngayo asisebenzela but ama-breakdowns abakhona aniyiqoka lapha ikuthi amadamu amanzi awafeli sesinanamanzi ethu aseyehlile kakhulu sibili so akusayenelisi esikujwayele ukuthi sikuthole from amadamu nxa sithi ngokuthombe upompa akusahambelani ngendlela thina ngapha esikhangele ukuthi siwanathi esingesikhiwa i-demand and supply of amanzi ethu akusahambelani sekule difference sekule deficit sekushota.
Kukhona na eliwenzayo njengekhansili ukuthi lidinge eminye imithombo lapha elingathola khona amanzi?
Ukukhangelela ukuthi amanzi singakhangela ukuthi eminye imithombo engakhangelela ukuthi sinike amanzi kumbe ngathi ngamadamu ihlelo ezifana nalezo iy'nhlelo zikahulumente thina okwethu umsebenzi wethu umlando wethu njengekhansili ukuphiwa amanzi awedamu siwanathe sompela abantu bedinayo nxangedima elikhangele inyedinga inyamandlovu. Inyamandlovu ayiso project kakhansili iphansi kwe-organization kuthiwa yizima yibo abakhangele kokugedwa kwamabhokozi kumbe imithombo yonaleyo ezabekha amanzi ukuthi lapha thina koBulawayo.
Alo-ke nguManjinela Sikhumbuzo Ncube umqondisi wogatsha olubona ngomsebenzi wamanzi kumanisipala wedolobho lakoBulawayo ubexoxa ecingweni loGainer Gumede Saidi oweStudio 7 esefolosi. Okwamanje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba athiyeneyo. Iphephandaba leNewsday lilodaba lokuthi iCommission yezokhetho eZEC iyala ukuveza uluhlu lwabavoti iVoters Roll. Leli phephandaba lithi inhlanganiso elwela umbuso okhululekileyo eTim Pachelu yazama ukuthenga uluhlu lolu njengokuthiwa umthetho othi wonke umuntu uvunyelwe ukuthenga lolu luhlu kodwa yancitshwa. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi amapholisa eBeitbridge adinga amadoda amane ahlasele abantu kade bezinathela utshwala nezikhali ezibalisa ingqamu, amahloka, amarekeni lokunye, babalimaza andubana babathathele imali edlula amadola eMelika angu US 200 lamarand adlula 2000 rand. Amadoda la ahlaselweyo babikwa belimele kakhulu. Okwamanje sengidedela emuva ngelichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko lisithumele ngeWhatsApp.
Studio 7, sanibonani, ninjani? Hayi konke kulungile, akunanto eluhlupho ngaphandle nje kobuyaluyalu izwe lakithi, right? Into ekhona engiyibonayo ukuthi nje izwe lakithi libuye lidunusile, layemukelwa ngabantu abalemukela lidunusile ilizwe lama ngezithende from 1980 kuze kufike namanje. Loyeli ku-Elon Musk headset rediko, yebo yengezwa ngamagamba, ngezwa ngakukonke, kodwa njengoba abakhokheli abaye bakhuluma vele mina nami nginje anginasifiso sokuyangcwaba eyilethi e-Heroes Eka, amen ex-combatants, kodwa ngivele ngingcwatshelani e-Heroes Eka kube kathi yiyo phela okuthiwa uyabuze udelize i-devolution. Kanti why abantu bonke besiyangcwatshwa e-Heroes Eka bengangcwatshwa kibo? Kusenzela ukuthi abantu abafuna ukuyabona umuntu imali yalapho umuntu lo ogqitshelwe khona, and ama-journalist njengo-Joshua Nkomo left kodwa kezi amalokuzena generalist they have to go to case bebona kube yini i-devolution. Kati abantu babutanele eHarare kuqeda lapho yena nalo aqala izindaba le ungcwatshwa ngakibo umntaka nasabhina wayazizipoxo kakho, yena uthatha abanye abantu esiyabangcwaba emangcwabeni akhe eqeda lapho amangcwaba nguye owakhethileyo, eqeda lapho usethi hayi izilima sengizingcwabile ngapha, eqeda yena nango usesiyangcwaba elokuzele ekhuthama. Ayi khona ama-generalist abantu laba abalokuze nama tourist mayebuya mabefuna ukuyabona umgabe sokufanele ukuthi kubenefit abantu banga abesekutama laba besekhezi ke ababenefiti abantu baselokuzeni ngapha kogala ababenefiti abantu ababenefita yiHarare kuphela. Phela we don't know ukuthi khona ngale mase kubuya ama-tourist abhatala njani imali, kumbe bafika besiyavulelwa kuphela bengena besiyabona kumbe phela lapha kulama-condition. Thina into esikhuluma ngayo lapha i-devolution, omunye nomunye kangcwatshwe kibo kusenzela ukuthi abantu abafuna ukuyabona then kube lesikhwama esizalungiswa ukuze that particular individual place benefit abantu bakhona lapho. Thank you.
Zakhamuzi ezinhle zonke, abalaleli be-Studio 7 labasakazi be-Studio 7 abahle kakhulu. Kake mbonge ukuthi kuphela ngivukile lami noma kulokubuhlungu engisothi kanti niza kuchazela bani. Indawo enihlala kuyimbi kakhulu, imbi ngizemfise ukuthi ngathiwa kuyahanjwa ezulwini, ngihlala ezulwini ngoba ngile mnyaka engu-4 kuleyo ndawo ngihlezawo ngile 40 years. Ngile 40 years kulabantu abangakabi ngitsho lo mnyaka abafika nje bephunga usithathela indawo, besithathe indawo bethi bona luhlelo lukahulumende, luhlelo lukahulumende, sithathelwa amasimu ethengiswe ngabantu abangasobanikazi bawo, kodwa sisiyethela ekhansilini. Thina ma sithele ekhansilini sithele lawo masimu, but amasimu siwathathelwe aphiwa abanye abantu. Bonawo bantu behlala endaweni leyo bahlala ngenkalakatha zemali ezingabhenefithwa la yithi ezibhenefithi abantu abalutshwana. And okubuhlungu kwakhona ikuthi indawo sivaleke yonke eyenkomo ekuhamba nje just umo cross usiya ngale langala isekho, kusenzwa ngabantu nje maybe abantu abangaba yi-4 or 5 kuphela esigabeni abazithi bona bangabe ZANU PF, and siyezwa ubuhlungu ubuhlungu siyaswela ukuthi kathi indaba lesiyibamba njani kodwa ke okusala ukuthi nxa sizazuza umuntu ozakwanisa ukusincedisa noma kwesinye isikhathi kungaba yi-upside down umuntu ebamba ibhore ku-penalty box kuthiwe lonyaka indlela labahamba ngayo iblokiwe laphana imilitrain okuyukuthi bengezwa kuthiwa badliwe kungena abanye bazazibona iphutha labo ayisomanga bazazibona iphutha labo ngoba ukuthi ulesikhathi esithi uyethathwe lendawo kuthiwe thuswe ngokuthiwa lisotsha lipholisa li-CIO kathi ama-CIO lasibantu abethu yini amasotsha sibantu abethu yini amapholisa sibantu abethu yini so fanti thina sisuswe phela besisekwenye indawo lapha esifanele khona ukuze kusale labo bantu ama-CIO lamasotsha lamapholisa bebebasale endaweni zethu zonezo and kubuhlungu lingabona ngani kulula kuxokozelisa abantu bonke esigabeni kuxokozelisa abantu bonke but okusala hayi siyakwathi umlimo kahambeli nganqanye i-40 years abantwana bakwaisrael babesegibhide kodwa omnye ka-41 baphuma obal ibhayibhile yakwazi bahlala 40 years baphuma egibhide but that sizaphuma egibhide lo unkulunkulu esimthandazwa yesizo ngiyabonga
sanibonani studio 7 sanibonani studio 7 ngiyavuma nami ngiyanibingelela ngiyavuma ukuthi hayi iKenya iyenze ezibukwayo ezifanele ezibukwayo umhlaba wonke not only Zimbabwe umhlaba wonke ukuthi abantu e-Africa bebona ukuthi ma kuvota kuvotwa njani iyenza njengakhona lapha e-South Africa la e-South Africa ma kuvota ngendlela enokuthula akungeke uze kuthiwa sokufe bani ngaphandle kokuthi bona lapha e-South Africa abona ngokwabo sebehamba besithi hawu ukhansela lwana ovotelwe njani sebezibulalela bona bebona sokuvotiwe hayi khona kungakavoti into enhle leyo mase bebulalana sebebanga izikhundla kona kanti akusadingi thina akudingi abantu abavotileyo so okunye nginohlupho oluncane olungikhathazayo abantu bakithi banama-blinkers kathi vele batshelwa ngumani ukuthi kuthiwa kulabantu abantu okuthiwa ngamashona labantu okuthiwa ngamandebele kuthiwa amashona amaningi okwedlula amandebele mina ngilo mbuzo ngithi abantu abake beke unkulunkulu abantu abake beke unkulunkulu bebuza ukuthi kathi unkulunkulu why wafaka abanye abantu kwathiwa ngamashona abantu kwathiwa ngamashona so kungazathi ukuthiwa abantu abayehlukenene kuqala ezimbabwe hayi ilokuzeni ipolitiki efileyo leyo so that's why ngibona mina khona manje abantu bathi hayi no akungavotelwa enye iparty akuvotelwe i-CCC ngoba ikhokelwa yishona no kule problem khonapho ungavoteli ukuthi kuthiwa labana abantu baningi wena uvota ungavoti ngenhliziyo yakho yonke iphelele wena usile ngqondo yakho ecabanga ukuthi mina ngumhlobo othize sibalutshwana hayi akukho konke lokhu bantu votela iphathi oyifunayo lokhwana kwakuyiunithi kumiswa ukufa kwabantu abantu bezaphu bebulawa yizandla thank you
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ibandla le-MRP lithi lizatshengisela edolobheni le-Victoria Falls ngomvulo phezu kodaba lokuthi unobhala wekhansili yedolobho leli umnumzana Ronnie Dube usezathengelwa imota ebiza US$84,000. Ukuthengelwa imota kukaDube lokhu kuphume kumininingwano yemhlangano yekhansili ama-minutes. Imizamo yokukhuluma loDube kumbe iziphathamandla zekhansili yehlule. Kodwa senelise ukuxoxa lesiphathamandla sebandla le-MRP umnumzana Mudenda Chilumbu.
Ngiyabonga iBaba Chris Gande. Into engayikhuluma ngendaba yeVictoria Falls ngiyokuthi abantu bakithi sebedubeke for a long time. It's not the first time izinto lezi zisenzakala kuma councils agoqela imathebele yonke. Ngesikhiwa kuthiwa these people have violated the inviolable sacred trust of the people. Abasela any right ukuthi babe besemsebenzini. Ngoba sikhangela ukuthi thina ukhansela owavotewa ngabantu to go and present side over ama affairs of a public office ngaseli lisela kangaka senguye ovumela into abathe ngeke emthethweni besayinela i84000 without the consent of the ratepayers. Sibona thina kuyikuganga thina njenge Imphakazi Republic Party, especially ugatsha olwabatsha, sithi this is null and void. Asisoze sibavumele umsebenzi wabo suphelile. Umsebenzi wama councillors, umsebenzi wama MPs, umsebenzi ka president ulakho ukuqedwa ngabantu nxa sebe violate ama values of democracy, nxa sebe violate i constitution yelizwe. So thina sithi ama state security agencies lawa akhona elizweni ayabemelela ukubopha abantu abaprotestayo, siyabanika 2 days kusiyafika ngemande bebe sebebophile izigangi lezi ezihlanganisela uRoni Dube, umeya uSomvelo Dlamini, lama councillors wonke alama signatures to this dubious agreement. Akula lapho esingabavumela khona ukuthi umuntu ethole 84000 Land Cruiser when ama workers are not being paid. Izibi azibuthwa abantu bengena manzi kube umkhosana, abantu bengela anything that is in connection with the service delivered. So tina city null and void. Imphakazi Republic Party asivumeli ubudlwangudlwangu ubusela is a criminal abuse of office. By virtue of that, the constitution iyasivumela ukuthi siqede umsebenzi wabantu laba. Ngithi mina kuRoni Dube buyele egwanda yohlala egwanda, ngithi kukhansela ole signature lapho buyela kini, isikhathi sokuthi amanambia ase Victoria Falls be take over sesikhwanile, elitshontshe sokukhwanile. Siyavimba ihofisi yecouncil ye Victoria Falls ngemande, but esikukhangeleleyo yikuthi izigangi lezi zivotwe singakabi le this mass action, ngoba sikuvunyelwe ukuthi sikwenze lokho.
Alo ke ngumnumzana Mudenda Chilumbu isiphathamandla sebandla le MRP ubexoxa ecingweni le Studio 7 esebhinga. mnumzana Love Moma Jaiva na umaji esigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Inhlanganiso yeZCTU ithi yemukela ukuvulwa kwenkampani yeCSC kodwa ifuna kuqatshwe abantu besigaba. Ibandla leCCC lithi lizaqhuba imihlangano yokukhankasela ukhetho lwamakhansila esigabeni ezintathu ebulilima ngempelasonto. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje libe lempelaviki elithukela olivalelisayo igama nguChris Gande.